Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 23 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye COVID-19 abantu abenza imisebenzi lamathuba amanengi okuthelelwa igciwane le coronavirus luyaqhubekela phambili elizweni jikelele lamhlanje.
Abantu sebele themba lokuthi sebezathola ukuthi basile
kwele South Africa. Abanye belokhu bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le COVID-19 ngoba umuthi wakhona wathi ufika kwatholakala ukuthi ilanga lokuthi ungasasebenzi laseliseduze.
Kunabanye abathi bona hayi kabalufuni okumbe kabayifuni le injection.
Udaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kumele asuke esihlalweni kulandela ukungaziphathi kwakhe labesifazane abanye abendileyo luqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuhlaba abantu abalemisebenzi elamathuba amanengi okuthelelwa igciwane le coronavirus oluqale izolo endaweni zonke zelizwe luyaqhubeka namuhla. Abahlatshwayo bagoqela odokotela, abongi, intathele zindaba, abasebenza kugatsha lwezemithelo olwezimra kanye lababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni abe immigration. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze abantu ngempela sonto ukuthi bahlatshwe ijekiseni yeSinopharm evela kwele China eyaphiwa iZimbabwe kungela mbadalo ukuze kuqedwe igciwane lecoronavirus elizweni. Umnangagwa uthembise ukuthi laye uzahlatshwa ndawonye labaphathi intambo bakhe ukuze baveze ukuthi ijekiseni leli alilangozi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ube ngowakuqala ukuhlatshwa ngeviki edluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi lanxa kukuhle ukuthi abantu sebehlatshwa, izakhamizi zakoBulawayo zile mibuzo eminingi nengi edinga impendulo ngejekiseni le.
Sinanzelela ukuthi uhlelo soluqalisile kuzabelo zonke zelizwe, njalo izibhedlela, amaklinika amaningi singathi izo lapho okulabantu bezempila kahle khona sebeqalisile ukuhlatshwa, okuyinto ke esithokozisayo kakhulu njengoZulu wakoBulawayo, njengoZulu weZimbabwe, ngoba abantu sebelethemba lokuthi sebezathola ukuthi basile ngenxa yokuthi umuthi lo usuthe wangena elizweni lanxa nje umlutshwana, ngoba siyakwazi ukuthi i 200,000 vaccines zilutshwana kakhulu zingaphose zikhangela abantu abayi 1% ye population kumbe yenani labantu beZimbabwe bonke nxa sithe sabananzelela ukuthi bahlala khona.
Zithini izakhamizi zakoBulawayo njengoba abantu sebeqalile nje ukuhlatsha?
Imbono yezakhamizi iqubene kakhulu ngoba abantu lokhu besathandabuza ukusebenza kwalowo muthi, njalo basafuna ukubona ukuthi bona laba abahlatshiweyo bona bazasila kumbe bazagula. So kuza kuya ngokuya kwesikhathi ke ngilethemba ukubana umnakano yabantu lembono yabantu izaguquka. Kodwa kwakhathesi ke intandabuzo inkulu kakhulu phakathi kwaZulu ngoba abanye kabathembi ukuthi imithi le iyasebenza okuqondileyo, bacabangela ukuthi mhlawumbe izagcina igulisa abantu kumbe mhlawumbe ibulala abantu. Kodwa ke sokuza kuya ngokuthi laba abahlatshiweyo bona babonakala benjani ngokuya kwezinsuku. Kodwa kwakhathesi imbono yabantu iqhubene kakhulu, bakhona abafisa ukuthi babe yibahamba phambili, kodwa iningi labantu lidonsa izinyawo liyesaba ukuthi lihambe phambili lisathandabuza kakhulu.
Kulenhlelo eziqhutshwa nguhulumende yini ezokuchasisela uZulu ngalijekiseni?
Okwakhathesi kazikho inhlelo ezicacayo ezokuthi zichasisele abantu. Ngithemba ukubana laba bezempilakahle basabamba amaphaphu ngezandla kabakwazi ukuthi okuliqiniso yikuphi. Ngimbonanga zantwa umuthi lo othe wafika phambilini iwe singathi khona ngokulingisa kumbe singathi yiwo ukuexperimenta ukuthi abantu babone sibili ukuthi kuyasebenza yini. Then sokuzathike laba abahlatshiweyo bangasila babonakale bephilile. Ngithemba ukubuZulu ukhona engakuthathela phezulu ngoba lalabo kumele babasabalalisa imbiko ungababuza labo kaba kunika impendulo ecacayo njalo sokumele ukuthi singabe sesibona sibili kuma radio la kuma television kuchasiswa kuhle abantu benikwa intshuntshu ukuthi bahambe phambili bayehlatshwa kodwa kwakhathesi ke ungananzelela akakho vele egcekeni olesiqiniseko sibili ngokuthi umuthi luqondile yebo yebahamba phambili abakhokhelayo besiyahlatshwa kodwa labo nyathemba labo bathile bafuna ukubona ukuthi kuzakwenzakalani kiwo kuza kuthi ngokuya kwesikhathi ngiyabona sebezathola igunya lokuphumela egcekeni befakazi ebantwini kodwa kwakhathesi hayi imbiko sibe singathi khuthaza abantu esingathi nika abantu intshukuntshu esingathi nika abantu igunya lokuthi baqhubekele phambili bafise labo ukuthi bayehlatshwa kayi kabi khona konke kuma radio la kuma television even ama newspaper kusathule kusakhulunywa nje ukuthi abantu sebeqalisile ukuhlatshwa kodwa kula mbiko lwano linika isasasa kumbe intshukuntshu ukuthi abantu bahambe bayehlatshwa bafise sibili ukuthi bahlatshwe umuthi lo
umnumzana Thembelani Dube ngwenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo kodwa lolu gatsha luthi kulabantu abane ababhubhe esigabeni semathebheleland south ngenyanga kazibandlela amanani aziswa izolo kulesi sigaba ngenyanga nye kulaba lichumi lanye ababanjwa igciwane le coronavirus izolo kulaba ngamachumi ayisithupha lasithupha 66 ababanjwa igciwane le coronavirus elizweni jikelele lokhu sikudaba lunye kwele South Africa kubikwa kulabanye abalokhu bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le COVID-19 ngoba umuthi wakhona wathi ufika kwatholakala ukuthi inkampani ye-AstraZeneca yaletha umuthi owawusuza phela ukusebenza uvela kwele India. Ele South Africa ngelinye lamazwe lapho igciwane le-coronavirus elaxhwala laba lobukhali. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans living in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukuze sizwe okunengi ngomumo wegciwane kwele South Africa.
Abantu balembono etshiyeneyo ngale injection ekhona okumele ihlatshwe ukuvikela lolu bhubhane olukhona. Kunabanye abathi bona hayi kabalufuni okumbe kabayifuni le injection osokwenze kwabanjalo ukuthi ivaccine lena yathi fika yafika yakwase kutholakala ukuthi iya expire khonapho ke akusazange kuchasiswe kahle ngendlela abantu abangayibamba ngakhona abantu bahle bathi hayi ivaccine le vele India thina kasingeke sihlabe kodwa ke akusonto enkulu kakhulu ngesizathu sokuthi ivaccine yokuqala kwakuvele kukhulunyiwe ukuthi izahlatshwa labo abasebenza komtholampilo singathi ngolwasemzini ngama health workers bakhangelelwe ukuthi bayi 1.2 million so kakukafiki kuZulu wonke bese kuthi ke ezobuya futhi ivaccine ikhangelele ukuthi tholwe ngabantu asebekhulile abangaphezulu kweminyaka engu-60 bese kuthi ngemva kwalokho bese kuthola uwonke wonke yikho ke siyabe silokhu sizama ukuthi sizwisise ukuthi abantu bathini la ngendlela uhulumeni labezempilo abachasisa ngakhona kuze kufike leso isikhathi sokuhlatshwa abale 60 years ukuthi abantu bona baze besebe sithini ngale ivaccine
kodwa nxa sikhangele umumo wona unjani liyamemetheka na igciwane kumbe yamanani ayehla njalo ngasitshela ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayiphiwa ngabezempila kahle yokuthi bangabanjwa ligciwane le
kukhanya okwalezi insungu singathi amaviki amabili adlulileyo kungani inani lingani lengcono ebantwini abathola leli gciwane abantu bayagqoka ama mask yebo yebakhona abangagqoki kodwa inengi labantu bayawagqoka ama mask njalo futhi siyananzelela indawo ezinenge ukuthi abantu bayathwala lokho singathi thina ngama sanitizer bafake kakhulu omama eza ezikhwameni zabo nxa umuntu eqeda ukubamba kumbe kusemchoveni angabamba imali uzambone sekhipha esegcobisa izandla zakhe so kukhanya abantu abanengi bahamba bethwele i-sanitizer kuyizindlela yokuthi abantu bazivikele. Yebo ye kuba nzima i-social distancing kodwa abantu bayazama ukuthi bananzelele ngoba kwenzakale lokho ukuthi abantu sebenanzelele ukuthi balezihlobo esezidlule emhlabeni ngaleli gciwane kumbe kulabantu ababaziyo asebegulele leli gciwane yikho abantu sebezama ukuthi bananzelela ukuthi kwenzakala.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabweans living in South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg.
Yebo yebo yebo, chakaza umuhle. Selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ele-Sinopharm lakwele China. Sakhangela njalo impilo ka-Soldier Love, umculi obesaziwa ngomdumo we-dancehall obhubhe ngeviki edluleyo. Njengoba sesiqalisa ukuphindela kuma-studios ngemva kokusebenzela ngekhaya okwesikhathi eside ezulukandaba ngenxa yokuqhamuka coronavirus nyaka yini sithanda ukulazisa ukuba lingaba lalo ithuba lokupha imibono yenu ibalwe emoyeni endabeni zombili nxa lingaloba inombolo zenu zocingo lingaba lenhlanhla yokuthi silithinte ngocingo lingene kuhlelo lapho sisakaza ku radio lasenkundleni eFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele namhla ngo 8 PM.
Udaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi kumele asuke esihlalweni kumbe hatshi kulandela ungaziphathi kwakhe labesifazane okuvele ngemva kokuba ingxoxo yakhe egciniweyo kumakhale khukhwini yethulwe emphakathini. Abanye bathi udaba lukaMohadi alwehlukananga lolukamfundisi uRobert Martin Gumbura owagwetshelwa ukuhlala ejele okweminyaka engamachumi amane 40 years ngoba wasebenzisa isikhundla sakhe ukuya emacansini labesifazane. Kulomunye wesifazane othiwa wayesiya ecansini loMohadi ngoba wambhadalela indleko yesikolo. Sebebathathu abesifazane, ababili babo bechadile, abalengxoxo ezigciniweyo ezivezwe liphephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba siyaluzwa babugande. Uhlupho lapho lukhona ukuthi izinto zakithi babugande ezihlanganyela noma ngithi ezihlanganisa ipolitics zilomthelela omningi phakathi. Kulokuthi nxa sikhangela emuva kwezinye izinto ezadlulayo uyathola ukuthi nxa kuwukuthi sekukhona mhlambe okungahambi kuhle kwezepolitiki kwesinye isikhathi uthola sekuvezwa kakhulu izinto ezihlanganyele lezinto lezinto fana lazana lezi sizibona senzakala kathesi kubaba uMohadi. Okuyinto enzima kakhulu okwakathesi ukuthi singayibeka sithini kodwa ke khona kuyisimanga kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abantu singabantu ezinenge ezinye izinto esiyabe sizibone senzakala kodwa ke ezinye izinto sicine sesizizwa mhlambe ngemva kwesikhathi eside kakhulu ukuthi hayi kwake kwenzakala into enje noma sekuze kwavela abantwana ukuthi hayi kwaze kwavela abantwana kodwa ke kuba uKembo Mohadi into yakho ikhanya iyamjaha kakhulu kusase ngama phone calls okuyinto eyisimanga kakhulu eyenza ukuthi uZulu acabange kanengi ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukucwasana ngokubuzwe ukucwasana ngokubhlobo into esasekhona njalo uKhembu Mohati engumuntu omelele iMatabeleland kwesisikhathi into yakhona ichiya abantu benembuzo eminingi ukuthi kambe sure kungabe kuukuthi yikho yini nje koloko esikuzwayo noma kulomthelela thize
manje nxa kuyikuthi akula ukubandlululo ngumuntu nje laye ozenzela ubuchapha bakhe singathini ngesihlalo asikuso sona lesi kuyaba kumele asuke na ngoba esesihlambazile kumbe ngumuntu ongaxolelwa nje achiwe aqhubeke elokhu ebusa
sekusiya ngemithetho babugande eyabekwayo ibekwa ipolitical party njengokuthi iZANU PF inje ukuthi kwazakale ukuthi nxa sokufika izinto ezifana lazi nalezi ezifana lokho okwehlele u-deputy president ukuthi nxa kusisimene esifana lasi nalesi ukuthi ufanele ukuthi kwenziwe njani abanye mhlambe phose sengathi ahlangane labe disciplinary committee ongakuthi umongameli kuyasofa ukuthi akhiphe ilizwi mhlambe ambonise ukuthi indoda lokhu lalokhu izinto kuyafanele ukuthi uzikhangele uzinanzelele kodwa njalo kuphinde kube ukuthi into efana nale ijike ibe i-personal issue yakhe eyenzakeleyo kodwa ke nxa isibuye isiba i-personal issue nxa usazi ukuthi ungumholi ohola abantu awusela personal issue yonke into yakho uyabuyenza yonke into yakho ijike iyefika ku-public masinyane ngenxa yokuthi ungumholi wabantu so ingakho sonke isikhathi kudingakala kakhulu ukuthi nxa ungumholi wabantu unanzelele indlela zakho zikhambayo ukwenzela ukuthi ungagcina usuzithola usesimeni esifana lasenalesi
umnumzana Difa wacha Pipango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseLondon
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC yabo
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi enye yemvubu ezimbili ebesezikhathazile emangweni welushongwe esigabeni seGwanda idutshulwe yafa. Iphephandaba le Daily News lithi obe ngumsekeli womhleli waleli phephandaba umnumzana Maxwell Sibanda kaSekho. USibanda ubesazakala kakhulu ngokuloba indaba zokuzilibazisa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele indaba sakazi beStudio 7 lenjani lonke sibonga inhlelo zeNesteza zonke ngiyacela lami uba umlayezo wami uvalwe emoyeni mina ngifuna ukukhuluma ngeCity Council why iCity Council isithamadamu kaGcwadi kambe shuwa izibhathe ngingakathi ngabantwana abancane thi why iCouncil yakobulawa isiphatha kabuzima kanje amadamu emfula amadamu kaChangane agcwele amadamu kaGwaya agcwele kuyokuthi kwamadamu lokho kuye kobulawayo kuthi akakugcwali ngezulu elina kangaka waye besihlukumeza kanje bayenzela ukuthi nxa izulu selingasekho beqale futhi ukuzivalela amanzi waye kusenzakala kanje kambe ubulawayo wonke yisithutha yini bangabo siphatha kanje waye ukhansela kobulawayo engalandaba labantu phezu komkhuhlane omkhulu kangaka mina nje sifise ngomama ozibuhlungu bokuphila singalamanzi ezindlini ngifisa nje ukuthi ngiqoqe abantu sihambe sibe le-commission esizayikhetha siphube sihambe siye emadamu siyezibonela thina manqamu ukuthi amadamu agcwala ngani ngobe sitshelwa nje abantwana abancane kubuhlungu sizwisa ubuhlungu kakhulu njani basakazi be-Studio 7 siyabonga izinhlelo zenu lisethulela zona imihla namalanga siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu okusiphatha sibuthelayo ngaphakathi mina ngumama owasila waphuma esikhane senariti kuground kuthi kele iJackson ebuyayo ingabuye emathibheleni ibe igugurendi yesibili ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali ngibese ngithi kugawule inkawu yazalula esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelini la siyabonga
yebo umsakazi kunjani thina siziphilele sikhangelela umaJackson asuke eChina azasihlava kumbe sizaphila yini kumbe sibefuna ukuzesiqeda sazi but mina le mole yami ngcono ukubulawa yicorona road ndihlatshwe iJackson esifo ngasaziwo mina nizagcinwa unkulunkulu ngoba lawo maJackson asuka elizweni langikhona ukwaqalela umkhuhlane mina ngibone ukuthi ke mina ngingathanda ukuhlatshwa nxa ungcono bendubule ngombhobho lemoli yami, angeke ngihlatshise ekuseni ekhorona esuke eChina ngenzi.
Ngizothanda ukubingelela sibona bonke abasakazi bakithi Studio 7 nabalaleli izwe lonke lakithi jikelele. Minigama ngovusa umuzwa kobhebhe ngiphuma le ezansi le maphisa ngaphansi kwenduna unyanga zonke. Ngidlulisa ukukhala ngokulahlekelwa yinduna yakithi kwamthokazi ubaba uvezi mafu induna yakogodlwayo. Ubuhlungu kakhulu ukuhanjelwa uyena asohanjelwa abantu abadala kade besibonisa indlela besishiya siphakathi kwenkulu inkinga le. Izwe lingahlangene kahle kudonsadonselwana nokulibonisa futhi ukungazinzi kahle ngokuxolo. Manje ngithi angizwakalise ukudabuka kwami kakhulu ngokulahlekelwa induna yakwethu ubaba mafu engathi umphefumulo wakhe ungaphumula ngoxolo. Sithi uNkulunkulu aqinise umndeni ababopha ngebhandi likamoya baqine nje siyazi kunzima nomthwakazi size sonke nje jikelele. Ngiyabonga.
Ninjani basazi bakaStudio 7? Sizama ukuthi siqondise izigwegwe la. Hani liyabona ukuthi abantu laba vele bayasizonda laba abantu bangale eMpumalanga uMashoni. Okuyiros ekhakoko uyathola umntwana kulomfana othiwa ngumagurajar umbili bathi wena walwelimpi ngokuthi wagqoka i-t-shirt kamnangakho. Umuntu ngangovezi Paramount Chief abamniki ukuthi yena yihero, umuntu olama 80 something years. So abantu bakithi abangaphi emathebelini ake lizame ukulungisa ingqondo zini emakhanda lingaphili njengenhlane. Kanti kuyini elikufunayo khona le eshonini elikutholayo okweshonini kuyini? Ngicala nokubuza lonke liyakhuluma ngento zakhonayo. Asiqumeni lizwe sitshiyaneni le dodi lezi. Abantu laba phela basincedi ngalutho la. Akulanto ekwasifuna ngayo. Mina ngithi uvezi engalali ngokuthula kavuki eke tshelo lodengula atshele labo mzilikazi besinika amandla angangasamson asibikile lesizulwini avuke phansi ame ngenyawo avuke umfukula abe yingozi ezaqeda labana abantu le angalali ngokuthula kavukame aqine aqinise umdeni wonke wemfelabusi. Abantu bemfelabuso bonke baguquke babe lengqondo entsha. Labaphansi besilweli abantu bemathebhelele nje bonke befundi ukuthi abantu labala ngale abasithandi benze izinto zabo eziqondana labo bebambane bebe yimbumba. Sifuna abantu abayimbumba kathesi labana sebesenza okwabo lina thina senza okwethu esingasakufuniwe ukuthi bephinde besibuse vele. Never akusazwana i-tribalism yeba bayi-implementayo. So thina sesiyibisela asibancedi uchifu ngowethu kodwa sithi angalali ngokuthula kavula. Le mimoya yonke yabantu abafa ngegugurawundi ayivula. Igugurawundi kwakumele ibulale uvesi maduna waze wacatshiswa ngesinye isalukazi siyakwazi lokhu. So akavuke phansi elanda abantu bakhe bonaba ababefuna ukumbulala ababizile phansi emhlabathini. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi beStudio 7. Lona okhuluma uGift Sondo kuFoka Ndlovu. Ngikhothama nakiso isilo laphana ubulelani kalobhengu lwakazimzilikazi. Basakazi khona into engamphathi kahle la. Ebengifisa ukuthi ke niyidlulise nakungqongqoshe kwe-local government uJulai Moyo ukuthi abake bezame besihloniphe singumthwakazi. Ngizwile lapha besithi bona ukhona lo mfana lona wasesishoneni lona oculayo. Mina bengamazi ngizwe sokuphela sokuthiwa seza yenzwa ihero. Kanti eZimbabwe vele ihero yinjani? Kusho ukuthi ma eZimbabwe kuzube ihero kufanele ube lishona or kufanele ube kuzano. Ngoba mina mphatheka kabi ukuthi induna yethu laphana ugodlwayo ubaba laphana umafu akaphiwanga ihero status kodwa bezokupha kuwumuntu okuculayo or bekuculane mina ngikwazi. So asike sizame sihlonitshweni singumthwakazi ngoba ngiyakhumbula lalwana umfana omunye wezanu youth league waphiwa ihero status ngokuthi nje uhoze uGrace Mgabe umnangakwa wahle wamphi ihero status ngoba nyananzelela ukuthi lama hero agcwele laphana heroes acre most of them vele ngamasela. So usho ukuthi kulele izweni la seZimbabwe mawa ungatshontshanga vele awubi hero. Ngicela like lingilungisele konapho. Njalo ngiyazibuza ukuthi kanti umnangagwa ilizwe yolivala kuze kube nini ngoba siyabona lapha eSouth Africa hayi uyathola ama cases 14,000 ake abe ngena bo 14,000 kodwa sihamba emsebenzini sikwazi ukuondla imuli yethu. Manje nama izavalela abantu ezindlini kodwa kabaphu kudla ukuthi bephila ngani. Hayi laphana kulele izwe yazi siholwa iloko kuthiwa ngama headless chicken inkukhu lezi ezingela khanda yizo ezisiholayo laphana kodwa ihero status ake liyilungise basakaza.
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, asebebuliwe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni leMelika asebefika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000. Isigodlo se-White House sibe lomcimbi wokunanza lesi sehlakalo ngokwehlisa amafulegi njalo kwalunyathiswa amakhandlela azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu njengenani lasebebhubhile. Umongameli Joe Biden wethule amazwi akhe enduduzo kumuli ezalahlekelwayo esithi uhulumende wakhe uyathembisa ukuthi uzenza konke kusemandleni akhe ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Kolunye udaba, umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme usubambe ngamandla owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump ukuthi kumele aveze indleko yemithelo ama tax returns akhe. UTrump kusukela eqala ukufuna ukuncintisa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020 wayesala ukuthi aveze indleko zakhe okwabangela ukuthi abanengi bathi kukhona okuchaya amanzi okufana lokungabhadali imithelo okulicala elikhulu kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika uMnumzana Dan Moyo.
I-ruling ye-Supreme Court ukubana uMnumzana Donald Trump kumele aveze ama-tax returns akhe, ngibona mina kuyi-big blow ku-Trump ngoba uTrump ubezitshela ukuthi amajaji awafakayo yena ku-Supreme Court, and I'm sure wafaka abathathu. I think ubezitshela ukuthi vele bonke ngabantu bakhe bazovota against ukuthi ama-tax returns akhe avezwe. Kodwa sesibona ke ukuthi hayi cha, lama judge umsebenzi wawo bawuqhakathekisa kakhulu. Bayazi ukuba nama ngumongameli uyi-public figure, and ma uyi-public figure uzorepresenta abantu. Therefore kubalulekile ukuthi abantu babekwazi ukuthi i-financial side lakho, your financial side, umnotho wakho umi kanjani, and the only way in most cases ungabona khona ukuthi isituation yomuntu umi kanjani uyibona kuma tax returns akhe, whether ngumuntu olezikwelede, and therefore kunga-affect the way ama-decisions awenzayo lamankampani kunye lamanye amazwe. So I think i-Supreme Court yenze kahle, and ngibona kuphumelela mina ngoba since kuvele ku-Supreme Court akekho omunye osengakustopa. So hayi, kusho ukuthi ama-tax return akhe sekuzomela avezwe.
Lona udaba lwama-tax la siyabona ukubana ludaba obelungani luyakhathaza ngoba nguye yedwa uMnumzana Trump owayengakaze aveze ama-tax akhe lapho edinga ukuba ngumongameli.
UTrump ubevele esebeke i-president erongo kakhulu eyokuthi athi umongameli ulalilungelo lokwala ukuveza ama-tax returns akhe. So I think i-Supreme Court ikukhangelisisile konke khona lokhu, yakubona ukuthi cha, if bengayekela uTrump aphumelele ngalokhu babe sebesethe umbonakaliso omubi kakhulu kuma-future presidents, ngoba labo sebezoba legunya lokuthi bathi hayi, kanti yangithi vele uTrump kazange aveze awakhe. So lathi kusho ukuthi akusela need yokuthi siwaveze. I think esizokubona nge-administration le ekaBiden entsha le yikubana sizobona into eziningi ebezenziwa nguTrump ezingekho emthethweni ngokubona kwami. Sizozibona ziqondiswa zonke lezo, i-America iqala ukubuyela back to i-America ebivele iyaziwa ngabantu, i-America e-respecta umthetho imithetho i-rule of law irespecta ama human rights and irespecta amalungelo abantu ngoba siyabona ukubana with Trump wonke lokho bekungasekho. So thina siyakujabulela kakhulu i-decision leyenzwe i-Supreme Court yatshengisa ukuthi America is back ekuthini ilide umhlaba wonke jikelele njengelizwe elihloniphe imithetho.
Umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuhlaba iJackson ye-COVID-19 abantu abenza imisebenzi lamathuba amanengi okuthelelwa igciwane le-coronavirus luyaqhubekela phambili namuhla elizweni jikelele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gandhi.